So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesine mhlaka 8 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Udubo lokusilela kwamagetsi luqhubeka lusiba lubi elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele iEquatorial Guinea namuhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Theodore Biya Nguema, yena osebuse okwesikhathi eside ukwedlula abanye omongameli bamazwe emhlabeni wonke jikelele. Imidlalo yeFIFA Soccer World Cup iyaqhubeka kusasa lapho amaqembu asekusigaba sama-quarterfinals azancikilana khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubeka lusiba lubi elizweni. Inengi lithi kalithembi ukuthi uhulumende uzalulungisisa lolu hlupho njengokutsho kwakhe ngolwesibili. Izakhamizi zikhala ngokulahlekelwa yikudla okonakalayo ngoba omaqandisa becitshile, kanti lamabhizimusi lawo akhala ngokulahlekelwa yinzuzo njengoba amanengi engasebenzi nxa amagesi ecitshile. Amagesi acitsha nsuku zonke kulezi nsuku abuye okwamahola ambalwa kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Well, umumo wamagesi mobi usesimeni esibi. Ngikhuluma kanje kathesi kulumganga wenketha 9 kuwa 25 laba engihlala khona. Ngiphume ekuseni ngama past 5 ngisiye emsebenzini. Ngachiya amagesi engekho lakhathi esingikhuluma kanjalo ke engekho, so siyashaya ihola lika 9 lakusihlwa. So uyufakazi bokuthi indaba yamagesi nzima. Abantu abaningi kathi esingakusiya kukhisimusi bayazama ukulungiselela, bazama ukuqoqa kokuthi imali baqoqe lezi nto bafake efrijini. Zonke lezo zinto sikhuluma kanje nje sezonakele, so kuthi abantu sebelahla. Kuthi abamabhizinisi ngokufanayo balezinto zabo ezihlala emafrijini ezithengiswayo, ezithengiselwa uZulu. Yebo, kambe bakhona abanye abazamayo ukuthi babe lamasola babe lani, kodwa ayakuncedisi kangako abantu abamasola balitshwane. Abakuzamayo kulo kuncedisa abantu ngamagasi, yiyo embono ngathi maningi lapha ezindlini. Kodwa kunjalo phela singakhohlwa ukuthi imali ayiyahlupha, ngoba nxa sikhuluma ngegasi sesikhuluma ngemali extra kufanele umuntu ayikhuphe, kukanti njalo vele ubebhadele imali yamagesi. Lezisebenzi kukhanya ungathi emakhampanini nxa kungela zesa kungela amagesi, amakhampani amanye athi kuvalwe okwaleso sikhathi abantu babuyele ezindlini babahlale babe emsebenzini, kodwa amanye amakhampani akudinga sababhadale kwaleyo ma-hours athi bewahlezi kungela amagesi. Siyananzela ukuthi sokushutha abantu vele labana sebezahola imali engatsho lutho, vele yona imali abayiholayo ingaphansi kwale mali yabantu abadubekileyo ukuthi ayi-poverty bottom line.
Simzwile uhulumende esithi ulamaqhinga athile azawasebenzisa ukuthi aqedele lolu hlupho. Bayathemba yini abantu lamaqhinga?
Siyezwa uhulumende lapha ekhuluma, iziphathamandla zikhuluma ukuthi kule mzamo abalayo. Bayatsho futhi ukuthi bakhangele ukuthi kwakhiwe ama-station amaningi awokuthi kusebenze amagetsi lawa asebenzisa ilanga esingathi ngamasola. Bese besitsho futhi nokuthi kube le mzamo yokuthi izindlu lapho kuhlala khona abantu ziphume ukuthi zithatha ukuthi zidle amagesi lawa agayiwayo kubo Kariba kubo Wange, kodwa zidle kulawo awelanga. Kuyinkulumo ezwakala iyinkulumo enhle endlebeni zomuntu. Abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi izithembiso zikahulumende vele zihlala zikhona emaphepheni kodwa zigcwaliswa. Ngokunjalo-ke futhi sibuye sithi nanzi vele uhulumende usengakhuluma ngakho njani khathesi okulo hlupho. uhulumende wabantu sikhangele ngavele uhlo wakunanzelile emuva ngalokuthi sizafika kulesi sigaba nxa enguhulumende onakekelayo, uhulumende olabantu abasebenzayo, olengcitshe ezaziyo ezikwenzayo. Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Rangers Association, siba lamahlangano ethile, sibabiza ukuthi abantu sixoxisane lapho, sibiza ama-service providers abezisa labo bengabaye bakhona. Kodwa sikunanzele ukuthi abantu bezisa abalohlupho lokuthi imihlangano eminingi ababuyi, ye bayabuya gqoqo kule mihlangano laleyana. So-ke nje bavele ungathi khathesi kushubile kunje, ngibona ngathi kuzaba nzima ukuthi sibili sibabone bebuya emhlanganweni. Ngabe sifisa ukuthi nga sibiza imhlangano ke bebuye bezocasela abantu, kanti vele uhlupho olungawabathisa kulaa muntu owaziyo. Eziye inkulumo kuthiwa kulamanzi e-Caribbe okubanyela konke lokhu, inkulumo zakhona ziningi. Kodwa lanxa kunjalo asidinwanga, sizaqhubeka sibabiza ukuthi bacasisele abantu futhi size ukuthi kanti uhlupho vele lona lunga.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZCTU, njalo ungumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele iEquatorial Guinea namuhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Theodore Obiang Nguema Basango ukuthi eqhubeke ngumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwedlula. Nguema usebuse okweminyaka engamashumi amane lantathu 43. Njalo phakathi kwabakhokheli bonke abaphilayo nguye osebuse okwesikhathi eside ukwedlula bonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Nguema wangena embusweni ngo-1979 kanti useleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyangalombili 80. Esuka kwele Equatorial Guinea, umongameli Mnangagwa uzadlulela kwele Angola kusasa emhlanganweni we-Organization of African Pacific Caribbean Summit. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umongameli Mnangagwa udlalisa imali ngengwendo ezingapheliyo njengomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uthi njalo endaweni yokuthi avakatshe, uMnangagwa kumele ehlale phansi adinge indlela zokulungisisa udaba lokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Sithibona lapha mfowethu ukuthi nalapha uMnangagwa ethatha isikhundla sika umnyi Robert Mugabe. Wathi yena uza kwenza izinto ezithiyeniyo nalezi zazisenziwa ngubaba uMugabe. Into yokuqala yayivele ihlupha lapha elizweni ukuthi ubaba uMugabe wayehlala esentegeni yaphapha ihamba isiya kulo zonke nje zonke indawo lapha elizwa khona kungenani lutho ezingelazikutheli ezibebi ezibuya elizweni lethu. So khanti okwakhathesi umnza Mnangagwa seniyothi ihamba ukwedlule kwakufika uMugabe lapha aqonde khona lapha esiyabona laba abajotshwayo labo ibizo lakhona vele akulaluthi abangasiminya lona kumbe kuyizinsela bona okwezikhwama zabo. Into ezakhona ezihanzelwayo asiwo zinto eziletha izithelo kwizwilo wezimbabwe.
Uthi wena akuqondanga ukuthi umongameli aphume elizweni evakatsha ngesikhathi kulo dubo lwamagetsi esilela kangaka elizweni. Siyake sibone abanye omongameli nxa bethe baphuma kwaba le nkinga enkulu bayaphenduka emazweni abo. Kukhona ongakuxwayisa yena ubaba uMnangagwa khonapho?
Iqiniso ukuthi nxa umuzi ubhebha nxa kule nkinga emuzini, ubaba womuzi kasuze asukume esiya etshwaleni kumbe esiyavakatsha, ngoba sokutshengisela ukuthi uba wakhona vele yananzi ihlupheko ezenziwe emzini. Abanye omongameli kukakhulu into yamagetsi le, into yamagetsi ihlupha ngokuthi yena ubaba uMnangagwa nguye owayethembisa emkhankasweni laphana ngo-2018 kulezibhakane ezinkulu eziningi lapho esithi khona izaletha amagetsi emakhaya lemadolobheni izibhedlela izalungisiswa. Izithembiso zakhe zonke lezi esasiqondane lazo ekhibili esiqondane le-industry ngamagetsi, ngaye ngomunye umuntu olothando labantu bakhe lezweni wakhe athi zahlala phansi alungisise leyo idaba inkinga le yamagetsi. Hatshi ngibona ngathi lapha ubaba womuthi sepha uphambanisile kakhulu.
Suka lapho uMnangagwa uza kuya komunye umhlangano kwele Angola o-African Caribbean and Pacific States. Uqakatheke kanganani lo mhlangano?
Ukubekade sithi lafana ukuthi umgazi wayesingabiza kuzonke indawo eqonda khona le gathi ngethi. Umhlangano lo ukugejwa lokho owedini lokho vele akusinizi lithi lapha eZimbabwe. I-Africa Caribbean umhlangano wakhona vele akuncedi lito. Ngaye kumbe kuthiwa khona uqonda lele mhlangano ekhumumi yethu ngethi sade kumbe i-EU. Lapho umhlangana khona mfowethu umhlangana khona abayama. Akuncedi lito. Akula nto esingathi kule zithele singazizwa khona. Ngibona ngathi mina yakho umkhulweni nje umongameli wethu ugcwese isikhathi sakhe udlalise imali eZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Amalunga ebandla le-TRIPC asedale leparlamente athi akazisoli ngokuthatha imali yezinkulungwane ezingamashumi amane zamadola emelika. I-$40,000 kuhulumende ilunga ngalinye ngoba limali kuyizikwelete azazibhadala. Abe-TRIPC laba bethule amazwi la izolo kulandela ukuchothozwa kwabo ngumkhokheli webandla labo uMnumzana Nelson Chamisa kanye loZulu Makhaza. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Bekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba. Amalunga edayela ePhalamende awe-CCC bathi loba nje uZulu ebasola ngokwamukela imali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo imali ayiveli kuZANU-PF kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edayela ePhalamende awe-CCC uNkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha imali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama citizens nxa isithi imali wangomela ngasiyithathe njengama MPs. Kodwa ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangkhona iyavelela ngapi. Okusenza sivumelane ukuthi asizange sisabatshela ama citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani. Lesihlangana lakho njengama MPs
uqhubeka esithi kunenge abakhala ngakho edayela eParliamente ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli seCCC uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo eParliamente ukuze babhadale imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Sina hlalela bo phansi sayenza icocus basichathethi imali yasiphiwa ngizana imali yavela ku supplementary budget. Number 2 imali le sithethe as a private loan aso mali imali ofana siibhadala isiya ku housing asahlale ema hotel. Number 3 sivumelele ukuba nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi i pay back demand.
Umeli wenkulumane edayela eParliamente uMnumzana Kucacaphulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela ezicintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezizabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba ngu-MP amele abantu ngokugcweleyo. Zikhona izinto kumele abe lazo. Number 1 nxa eseHarare la kumele abe le-ofisi abe lomuntu osebenza e-ofisini oyabe ebhala ama-report akhe esezani ecollector ama-act of parliament lawana ewafaka lapha. Esisho ukuthi honorable MP ilokuzeni i-agenda yanamhlanje nansi i-act of parliament ekhona nansi amendment esibuyile asihlale phansi sikulungise. Singahlala bese ngimtshela ukuthi kulungise kanje sisuke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele kube le-ofisi kathesi mina i-ofisi ngilayo ngiyayirentile ikhona le furniture yami ngazithekela ngazifakela.
Kodwa uMnumzana Witness Dube oyebandla lethi MDCT uthi abameli be-CCC kabakhuluma iqiniso esithi kusobala ukuba lokho abakuchoyo lokwakhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani.
Akumelanga ukuthi kube indlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa ke yilaba abanye bethu abayebandla esikilabo abaphikisayo abe TRC.
Khulu edale eParliamente umnumzana Kenneth Chokuda walile ukukhuluma ngodaba lolesithi ukuphiwa kwabameli bedale eParliamente imali akulani lozulu ngoba zimali zomsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli wakwele Botswana umnumzana Mokhwesi Masisi usekhudazwe ukuthi anikeze abantu bokuza abalemuli lezizalwane zakulelo lizwe amaphepha okuhlala lokusebenza kungela migoqo eminengi. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Ikomishini ebona ukulotshwa kwesisekelo esitsha kule Botswana yethule ugwalo lwayo kumangameli Masisi evikini esanda kudlula. Ugwalo lolu lumumethe imbono kaZulu eyebi imqoka njalo okukhuthazwa ukuthi umangameli Masisi abone ukuthi iyangena kusisekelo sombuso esitsha. Kundaba ezingajabulisa bezimbabwe ikakhulu abathethe kumbe abendele kule Botswana, ikomishini ithi kumele baphiwe amaphepha okuhlala elizweni awe-citizenship ngokuphangisa. Umnumzana Stanley Ncube yena oseleminyaka ehlala lemuli yakhe kule Botswana yamukela imizamo yokuthi abafana laye bayiphathiswe.
Sikhangela ukuthi upresident uzathatha le umpiko lesixwayiso lesi akusebenze masinya anduba lati sikwanise ukuthi sisebenze. Ngoba lokho esilapha silokho esilamaphepha asivumele ukuhlala nje kodwa singakwanisa ukusebenzela imuli zethu.
Ngaphansi komthetho khona bokuza abasebenzisa amaphepha okuhlala elizweni bengaphansi komkabo abavunyelwa ukusebenza. Umzana Dumezweni Ncube ohlala eHabroni uthi inyathela elikhona selichiwe isikhathi kulesidingo sokuthi imbono yekhomishini ilandelwe.
Ya hayi, indaba esizamukelayo sibili ngesihle. Abantu baphandle abathitha abafazi balapha eBotswana sebezenelisa ukuthi bethole izithupha zalapha. Lokhu kuyazivulela amasango ukuthi senelisa ukuthola imisebenzi, senelisa ukuvula ama-bank account, senelisa ukuqalisa amabhizimusi ethu. Kudala nje ukungakwazi ukwenza njalo uma uthethe umfazi walapha. Kuphika ipermit, kodwa ipermit yangkhona ayikuniki ma-privileges okuthi ukwanise ukuthola umsebenzi.
Ukuzama ukwesula imigoqo ekhona ngokungena kwabantu bokuza kwele Botswana kuyehlukene lamanyathelo athathwa amazwe afana le-South Africa wona asevala amasango. Umnumzana Nqabutho Mabhena wenhlanganiso yeZimbabwe Community kwele-South Africa uthi kuyancomeka okwenziwa yiBotswana.
Lokho kuyinto enhle kakhulu esiyamukelayo ngoba kuyahlupha ukuthi nxa uchade umuntu ongumTswana uthole usuthwele nzima ukuthi lihlale lonke ngesizathu sokuthi kawula permit. Lokho siyakwamukela kakhulu okwenziwa yicommission yepresidential commission eBotswana into enhle. Sibachayela ihlombe, sifisa ukuthi indlu yesichayamthetho eBotswana ikuvume lokho kube ngumthetho okhona.
Umabhena uthi ele South Africa lona elithi abantu bokuza abatshatile ezizalwane zakulelo lizwe akumelanga bethole i-citizenship lingafunda okuningi kokwenziwa yiBotswana.
Lapho iSouth Africa esisithi yona nxa uchade umSouth African kakumelanga uthole ipermit kumbe ithole i-citizenship. Sibona iBotswana yenza kuhle kakhulu ngalowo mthetho okhona, njalo futhi sithemba ukuthi asiwo mthetho ozowenza ukuthi abantu bangawuhloniphe singathi ngolwasemzini bawu-abuse ngokuthi bese kuthengiswa ama-merit certificate ade sikubona kusenziwa eSouth Africa. Sithemba ukuthi abantu abacha kuyabe kungumtshato oqotho.
Ukuswela amaphepha kwabokuza abatshatela beBotswana bazithola besele bengaphandle, abanye bebuyiselwa emuva ngenxa yokuthi abala maphepha aqondileyo awuhlala kuleli lizwe. Ikomishini eyaphenjwa umongameli Masisi ngompalakazi nyakenye ithethe phose umnyaka ihamba ilizwe lonke ithapha umbono kaZulu phezu kokugcizelelwa kwesisekelo sombuso. Isekelo sombuso seBotswana asikazi siguqule lokhe ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka 1966. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 eseHavron kwele Botswana.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi uMantshi uTafazwa Miti walile izolo ukuzisusa ekuthethweni kwecala lokutshotshozela uDlakela eletheswa umeli wezengeza North etalele parlamente njalo eli eyisiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala, yena osedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe eChikurubi Maximum Prison. Ikroniko ithi uhulumende usexwayise abazali ukuthi bengakhathazeki ngendawo zabafundi abaya kuform 1 ngomnyaka ozayo ngoba kule ndawo ezaneleyo ezikolo. Lombiko uza ngesikhathi abazali abanengi bephakathi kokudingela abantwababo indawo phambilini kokuvulwa kwezikolo ngozibandlela. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba abongi esibhedlela seMatatei koBulawayo sebekhalale umsebenzi bekhonona ngokubhadalwa imali yebonus engamadola alitshumi kuphela i-$10 US umongi ngamunye. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 umsakaziyo olohlonzi umsakazo olendaba ezimqotho. Ngiyalibulisa lonke basakazi kunye labalaleli be Studio 7. Ngithi hesh sokunzima naso izano isivukubhova. Sivukubhova emaruzeva sichinga kodwa ngithi hajj. Bantwana beZimbabwe mazibopha amahle lingethuki kakhulu ngoba ubhaloti zabe siyabuwedwa zwi. Ngena wedu wenze okufaneleyo ukuze ukwanise ukulwisa lesi sitha ngaphandle kubana ube wedwa ubhaloti wenze okufaneleyo. Asingeke sasinqoba lesi sitha ngoba sebesebenza udlakelo olukhulu. MaZimbabwe singethuki kakhulu. Ngiyabonga isilo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani basakazi nabalaleli. Hayi, mina igama nami ngufortune Biyalana ngasekwanda. Ngithe nje nami ngilibingelele. Hayi, mina kahle kahle nje ngikhala ngabantu basemaplazini, abasemaplazini, abantu abamnyama abasemaplazini ngapha ngaseZimbabwe. Hayi, akungcono baphuma kula benefit abayenzayo, babhizi bafuya neenkomo. Akucace nokuthini kwenzakalayo. Akula benefit abayenzayo abantwaneni baseZimbabwe. Abantwana baseZimbabwe bagcwele umhlaba wonke lowo nje yimaZimbabwe kuphela. Kodwa kuthiwa kula bantu abahlala emaplazini akulanto abayenzayo, abangenisa imali. Hayi, kungcono baphume laba bantu kungena abelungu, abelungu bangcono.
Hayi, ngiyalibingelela ngomusa langothando lukaThixo langomsebenzi ebesiphathela wona. Hayi, kwalamhlanje ngithanda ukukhuthaza ibandla lami endithandayo. Ngizakuthanda ukukhuthaza nge-TRIPC lokhu lami ngumlandeli wayo. Ngingumlandeli we-TRIPC bengikhuluma bengithanda ukukhuthaza abaphathi lama-MPs layo uPresident wethu Chamisa ukuthi ngesigaba sabo lesade besikhuluma okwemali abayani wama-MP nenti bandla leli kalibambane kungabi lokukhuthakhuthana nje ngemali enza ke leyo ngoba usathana ngaso kuyabe sengena ibandla lidilike. Lokhu siyazi ukuthi nxa sofika esikhathini esinjengalesi esokhetho amabandla adilike eminyakeni yonke nje kuhlala kusenzakala. Okwami nje kwalamhlanje kubakhuthaza ukuthi kababambane kwalapha indlela ababambane ngayo kababambane bengalaleli inkulumo eziphuma kwamanye amabandla ngabo. Ngisithi ma-TRIPC bambana nani kuze kuyofika isikhathi sokhetho ukuze sikwanise esikubophileyo lesikufisayo ukuthi kwenzakale. Qinaneni ngokubambana lingavumeli umoya ungangena kini ulehlukanise. Langengabakhathi esikhunywa ngezimali imali lezi izovele zidabula amabandla kusenzakalayo. So zamani ukuthi libambane lingadonselani futhi ngakho. Likhulumisane kuhle laye umongameli wethu Chamisa laye alalele lizwisisane konke nje. Yisisicelo mina engilaso kini ngoba inkulumo zingaphuma ngale ziyazivela lezinye zivela lezinye zivela. Kodwa kusala lina bambanani siqhube sikuqhubayo kuze kuyefika ukhetho.
Studio 7 njani onke labalaleli. Hayi, siyabonga umsebenzi wenu omuhle, siyabonga umsebenzi wenu omuhle eliwenzela wona. njengabantu beZimbabwe hayi abantu bakithi inkinga esilayo kungabambani ukungabambani vele kokusifake lapho esikhona namhlanje ngoba abanye abantu namhlanje bawubona ngani ukuvota into engelancedo ukuchitha isikhathi konke lokhuyana imisebenzi yamakhehla lalezalukazi zezanu abasebenza ukudivide abantu baqinisekisa ukuthi abantu bebona ngani ukuvota into engelancedo kulokhu kungabambani nje lokuthi baqinisekisa ukuthi abantu bezimbabwe bengaboni ukuthi basebenzisa ziphi indlela ukubadivida lokudistroya ama-opposition party ngoba le opposition party esizama ukuthi ifuna ukukhulula abantu kulobugqila abangaba bakibo bayadistroya beyibulale bayicobodise njengoba bebabesitsho so yinto eyenzakalayo abayisebenzisayo abantu bezimbabwe kwababambani ngabe siyabambana besizazikhipha kule nkinga lekhona ngoba kula omunye umuntu awusuze kwehla ujesu ezulwini azosikhulula kule nkinga esikuyo lokho kungabantu kwezanu kusebenzisa ilokhu zinicebo nalelo ukudivide abantu kuphela ukuthi behlale bedivideni.
Studio 7 salibonani linjani ngapho ha utsunami lona. Okay, no, siyabonga kakhulu ukuthi lesivumela ukuthi sifake imbono yethu singathukani njalo si-interacte singathukani noma singathethisani singelakho ukuthukuthelelana. Okay, siyabonga kuleyo ndawo. Indaba yami kulena umfowethu khona umfowethu engingamuzi ngathi uyaphendula lana. Masithi umthwakazi awuqoqekanga kungoba umthwakazi awuzazi ukuthi uqondeni noma uqondephi. Umthwakazi ngabantu abathukuthele kakhulu, bathukuthele banamathumba angakhanywanga. Yebo, siyazi kusuke laphi lokho noma kuvelaphi, kodwa eqinisweni izwe ngeke ulibuse uthukuthele, izwe ngeke ulibuse ulenzondo. Singakhohlwa ukuthi inzondo le yenza kube khona kwaba khona umbhuqazwe lona wabakhona umbhuqazwe wegugrawundi kwakuyuba kukhona abantu abalenzondo. Inzondo yobandlululo cabanga ukuthi ayila indawo phakathi kwabantu, especially siyizizalwane zeZimbabwe, ukuthi sibe sikhomba abantu sithi bangamashona labo besikhomba bethi amaNdebele noma amaNdere. Akuphakamisi isizwe, akusizi muntu, akusizi, akunasizo. Mina ngicabanga ukuthi kungcono ukubambana, kungcono ukwenza inqubekela phambili.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi umanyano we-ECOWAS usuvumelene ukubumba ibutho lokulondoloza ukuthula emhlubulweni ongentshonalanga kwezwekazi le-Afrika kanye lasemazweni lapho kuyabe kugenqulwe khona uhulumende kulumango. Umsakazo omunye uthi njalo amapholisa ngenyakatho yakwele Nigeria aphakathi kokuthungata izidlova ezidubule zabulala abantu abayisithupha abagoqela amapholisa amane labantu makhaza ababili. Sizigqibe ngezemidlalo. Imidlalo yeFIFA Soccer World Cup iyaqhubeka kusasa lapho amaqembu asekusigaba sama-quarter finals azanqikilana khona. Iqembu leBrazil lizadlala leCroatia kuthi iNetherlands yona ibhuqane leArgentina. Ngomgqibelo iqembu leEngland lizadlala leFrance okuyilo eliphethe inkezo yeWorld Cup okwamanje. IPortugal izaphuqana leMorocco. IMorocco yilo lodwa ilizwe lasezwe kazi leAfrika eselisele kumidlalo yeWorld Cup. IMorocco ingene kuma-quarter finals ngolwesibili ngemva kokunqoba iSpain nge-3-0. Umdlalo lo ubuphelezi ngutshikilo panqa 0-0 wasokushaywa imbekwa yama-penalty shootouts. Imidlalo yama semifinal izadlalwa ngolwesibili langolwesithathu ngeviki ezayo, kuthi ifinal yona idlalwe mhlaka 18. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-fast 6. Zinalangu ndimintunga milinkomo mukwezwakanaka makamu wako.